ukudla angisikho ukwenza lokhethi ukudla ngokakhulumende. So kusho ukubana i-social welfare yiministry under i-government, ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangele i-political affiliation yakuthi wena ngebandla abakwazi lokhu abasebenzi bakahulumende. Bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani, vele unganani ku-age yakho, awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla yabo eyabantu abaphiwayo. So laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics, hhayi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi, ngoba lapho esihamba khona sebeqalisile ukuthola abantu bathola mgceke kakuze.
Yebo, umlalazi uthini ngakho konke okunye ngoba umsa?
Ye, umsaka ukhuluma into ezi-ideal okufanele zenziwe under normal circumstances ngohulumende. But ngokwazi kwethu sikhula la kudala, uhulumeni wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulamakhansila ezanu-P F yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation nxa ungela khadi elomhlangano wawutholi kuhle. Nxa sesisiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla, and abantu bakithi siyazi njengobana kunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi ezanu ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonokho, njalo kuyinto engaphikekiyo. Okukhulunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili, ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially i-department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza or uyenelisa na, i-prioritize intandane labogogo labokhulu. Kodwa-ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, si-expecta ukuthi bazenza njengenhlala yenza.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba mlalazi. Sike sizuba umsaka lapha ngoba sizwile ukuthi e-Victoria Falls lendawo zewange kube lesi kusenzakala khonokho ukuthiwa wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mane eceleni, wena njalo ugqoke kuhle kulesi hlobo esisemazweni lawe ehlala eceleni, wena gogokazibani siyakwazi ukuthi umntanakho ukuliphi ibandla mane eceleni. Baba mzaka, kuvele kwenzakala khona manje, pho kumele kwenzweni, kulungiswa njani khonokho?
Hayi, isifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla, kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi laba esingathi ngesikhiwa ngama-bed apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola izigelekece ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende, bakhona angiyazi. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi nginika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole, ibhajethi yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu-P F lapha wawini izanu-P F ngitho. Osobhuku bayangena ngoba asibo be-politics, abangeni ezombangazwe osabhuku. Abangenayo njengoba ngitshile yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise uhulumende ngoba labo ba-under uhulumende lamachiefu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena, akudingakali ukubana ucouncillor ngowezanu-P F kumbe ngowe-TCC kumbe ngowayiphi iparty.
Ye, siyakuzwa kakhulu Msaka, uyakusekela kolokho yini baba mlalazi njengoba siwa kuthi hey kwezi sikadlula kuhambe njani?
Ngokuselayo kwenhlanhla uhulumende wethu siyamazi ukubana unguhulumende onjani, uhulumende o-institutionalize i-segregation phakathi kwabantu bakithi either ngomhlobo kumbe nge-political affiliation. Siyazi ukubana abantu abaparticipate ekhethweni bengavumelani lebandla elibusayo bazaswela ukudla. And okuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njani etsho umsanka ukuthi mhlawumbe kulama-bed apples, kodwa la ma-bed apples uhulumende uzawakhondema yini, kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu banitshe ukudla nge-political affiliation babe sebesiyabhanishwa labo bantu, kodwa kusoze kwenzakala. Mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabo se-weekend bayo ngoba ngoba ayenze phela umsebenzi omkhulu kaMongameli ngoba bazele bona basecricketer abantu bakithi baya baseparator.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke, njalo nje ubaba uMnangagwa usethembisile ukubana uzamake sure ukuthi abantu bonke bethole ukudla.